ama investigation alungi nxa kuyikuthi kulokungahambi kuhle ngoba ungakhangela zinengi into ezenzakalayo kuHarare City Council esingasuthisiseki ngazo thina njengezakhamizi. Kodwa uduku esilalo manje ukuthi ama-investigation la maningi ayenziwayo kodwa akalungisi izinto kangako ngoba ungakhangela almost every ama-councilor onke ake akhethwa ngito previous kugcina kusiba nama-investigation le-corruption then sibe sesisiba walidithiza ukuthi ukuba wrong ngama-councilor yini kumbe there's something wrong ngesystem ekhona enza ukuthi kuhlale kulama-investigation.
Kungenziwa njani ukuthi kuxazulule lolu daba kubonakala ukuthi udubo vele lungaphi?
Into efunakalayo lapha yikuthi i-council ngoba abantu abona ukuthi nasi sithi ngama-investigation sesizama ukudinga ukuthi ngubani olecala kuzangena futhi enye i-municipality kwenziwe amanye ama-investigation ngoba nxa ama-investigation esahlala ekhona okusho ukuthi i-system i-wrong u-government kumele ukuthi akhangele i-system ekhona abone ukuthi i-system yakhona injani ngesikhiwa kulabathi i-systems audit. So i-systems audit kulokuthi ikhangele or i-accuse an individual ikhangela i-system ibe sibona ukuthi kathi kuyini okurongo nge-system okufuna ukulungiswa kube sokulungiswa khonoko okurongo nge-system ngoba sizahlala siwesta imali eningi ngoba singakhela i-investigation siwesta imali eningi kungenele i-municipality o amameya kuthiwe khona noka bezikuhle ngakwenziwa investigation kungene abanext kuhlala kusenziwa investigation so i-problem lapha is beyond just individuals it's to deal more with ama-laws and ama-systems.